Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu nandlela yokuthi amanye amabizo empophoma ebehanseko kucungake emashimpo province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Kambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa ke khathesi sesibona i-new breed ye-leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakaphule babuse baze bafeleze ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besengani kuyathembisa ukuthi isikhathi singani uyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade amanzi bengani aphuma kulalokho okusekwenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyeqishwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho ukwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokhetho ukuthi kukhona okwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinandlela yokuthi amanye amabizo empophoma ebehanjiswe kogucungake emashimpo province. Amanye amabizo atholakala eNkulumane, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituents asemahadi. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amaphutho ezimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza njengeZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhuluma ejoyinte ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa benganikezwa ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265# uzathola lokho uyakuthola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakale ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu ngabe inspection ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezayo kutshengiswa abantu kusukela mhlaka-27 Nkwekwezi kusiyafika mhlaka-31 Nkwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into iminyaka yabo yokuzalwa i-adresi sabavota khona ngoba sesinanzelele kaninginingi ukuthi thatha amabizo lahla kuzindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khonapho
kuyabe sokunzima ukuthi kuthinte ngoba singaphosita abantu babebaningi emzibeni iseya kwenzakala khonapho yikuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi mamiceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngaphi itholakala emayadi wena uhlala ngale sishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganyelisi ukuthi ayivote abantu bengekukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibetha statistics register ku itiliane eka nyaka 2020 athi sethi khangela khona ezikhathi amabizo abona ukuthi amanyama amabizo ebengahanjiswanga endlela ikho lapho esabona khona ukuthi ingabe kulo bugqibi
alo ke ngumnumzana Sweden Shirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olubelukhona izolo.
Salibonani Bulawayo omhle salibonani Zimbabwe salibonani ma-Afrika amahle ngiyalibingelela mina ngingumama uMancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi yethi kini sile njabulo enkulu sibe le njabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku olukuqakathekileyo olokunanza i-Afrika isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ikubana sinanzelele amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanze lolu suku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Ngiyabonga. Libe losuku oluhle.
Alathi siyabonga. Lo ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi ilanga le-Africa Day liqakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi labo inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba oJesalase, obaba uKwame Nkrumah, oBanda, oNyerere, oJomo Kenyatta, uDr. Kaunda labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifani ukuthi ibe le unity of purpose bahlala bakhanda ama-founding principles injongo ye-African continent. Bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama-Spanish, ngama-Germans, ngama-English, ngama-Portuguese, ngama-French, labanye abathile. Siyanakana ngo-1844, abamhlophe bahlala eBerlin bazipha izindawo zokuyadinga imali lokuya sebenza bathathi Afrika bayikolonize. Siyabonga amaqhawe amaningi akhona salala sibhalale ngokuthula. Kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafelezi ezihlalweni. Nama elections abawenzayo ngokuprotecta alabo ababusayo ngesikhathi sonesi. Yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama-coup-d'etat siyahlupheka khathesi lizivikelele eleSudan lithwele nzima. Abantu be-Afrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko. Ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhu isiwa, imfundo lokhu isiwa, abantu lokhu besheli izinto ezicakathekileyo empilweni njengesibhedlela. Kodwa ndizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatha nje e-Egypt ukhuluma amazwi amnandi, kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala, kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu, abantu ababamba uganyava ama-rapist, umuntu osebenze 4 months ekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bonaba abantu. Sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo siyalihlonipha, kodwa siphandaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama-old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa eshisalendi lezinye indawo. Ngalokho mahlaba ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo. Sithi ezinhle indaba sizinhle, kodwa kathesi zimbi, abantu bahlala bethobelene angathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalani. Hayi, siyabonga mahlala ezulu, inanzelele ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansile yakobulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisencema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuzakwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi zakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kambe kwenzakalani. Emalangeni nje besengani kuyathembisa ukuthi sikhansile ibisingani uyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair. Amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya ukungcanyana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sile, hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla yiliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lokusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sicisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti council sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ngeyibhosi umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izisa ayisena ukucitsha sebiza exemptwa ema ukucitshelwa amagates siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ipho amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njengoba amagates ekhona njengoba yibo ababekhala ngawo
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhatalanga
ukhuma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date i-billing system yabo laba bathatha amamita ezindlini asibaboni thina zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha amawota amamita readers so sikuyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu ntshona lezi zesa ukuthi amanzi gasena amagesi gasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throw nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalast up to next rain season sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngalezilungiswayo encima efenini kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala etown i-CBD amanzi atholakala kanti yiwaphi amapipe yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni lemamayini lema-industry kuyayivemta amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemta yibo abanezikelekati izikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi singama-industry sakwazi ukuthi se-CBD but laba ababhatalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo
lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Ali silokhe singakangcwatshwa imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya izica zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
njani kustudio ye igama ngovukani zulu khonapha ngisekhezi zibuhlungu kakhulu abantu bekhezi abantu bemathebeleleni akelekile siyanani lezane siyanani lezane yazi liyasiphambanisa siyasiphambanisa nabantu bemathebeleleni alikwazi ukuthi izane yasihlukumeza kanjani siyanani lezane ikhona iphathini imthwakazi republic akeliyivotele layo thela ama-seats ingene ephalamende ingene kucouncil upresident lizabona selingafaka dibeta iyasibisela emuva alibona ukuthi vele izana lisenze lilodwa gama lami nguvukani zulu ngiyaphinda futhi ake sivoteleni imthakazi ithole amasitsi ephalamende imathebeleleni ayithole amasitsi ayayivelile awokudala salo nkomo yikho la sizagqalisa khona ukukhuluma izinto nxa khuluma emathebeleni khulume ndiyakomthakazi usukela egweru uzeyefika uchathe nje kusukela ebaybridge uzeyefika kuzambe zezi le yinda ya kumtakaza sithole namasits ethu nge-packet eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvocavoca uhlanganisa into zonke lekelekele mani nansi emathebeleni izanu ikihambele le ethu lamasits kiyo akhona ngapha komthakazi lizwe likamthakazi silinanzeleleni siyananda ezanu izana liphume kuyona leyo indawo engiqambulela
yebo studio 7 yebo studio 7 siyabonga i-continuity reporting elisenzela yona siyabonga kakhulu ungashini engathi iziphofu ngolwazi ngoba esikutshelwayo kuleli lizwe kunzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyukuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyikhweza abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident angazi ukuthi kuyabe kusithoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokwesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa ukwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi ilizwe liyehlile kukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzeli bakukhokhele okukhulumayo umfana wabokhohlwayo labayithwali ngiyabonga
sibingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongakasongeli labalaleli omsakazo ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu p f sezomathanda ezweni lakithi ukuthi umnankagwa nje ubesesonta isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba ekhohlwa yakwazi utonga rivume basejele labo lobusikhala la bafowethu bamarabhima lalitho iyino loloda oluncane abalwenzile lokwephula umthetho kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori kaboni ngani ukuthi kukhombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okuthi noma abantu bezanu bezijet bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye i-5 term ukuthi liyobeselikuphi lelo lizwe lelo so mina nje sami isifiso yisokuthi amazimbabwe nonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendo ungumhlangano yini lokuthi noma uwawungwezanu lawo ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe leli kumele likhululwe libe yilizwe lawo uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubothwa umuntu olecala umuntu ngalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabweni sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke ma ungumzimbabweni wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi aba-asapoti izanu nje amapostoro nalawo akhitshwe umnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakani bebevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabweni ukwelinye ilizwe kuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo ababe uzobona la emzantsi afrika kumbe bebotswana kumbe bebritain befika bekhuluma bangamapostoro ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo izanu ukuze ethi libe lesithunzi njengamazimbabwe amazimbabwe naye ekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumente ozasifaka isithunzi lesizotha singamazimbabwe siyabonga
lelo studio 7 sanibonani njani ngiyabingelela lanami lingifakile ntoko ngilekelela phezu kwale into le abayishiyo le kubana uhulumene wethu lo wasezimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza macala mabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola kuyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile angithi la ivele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola naye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni so abantu bengamangali okunye mayikhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele hhayi lokhu kuyadanisa lokhu kuphathwa inkokheli kanje ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thina inkokheli zethu ngezingcwele ezithinteke ekubulaleni ekudlenguleni ebuseleni
studio 7 linjani basakazi bethu abahlenyana ibingelela okhulumayo ngumpande Plumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala ebhoda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona lekumpumalanga emashonaland fana sekuyibase bebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuyangami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bengifisa ngesami isifiso ngathi uchief Buyane le-chief Mathema ngoba yomadoda engiwabona akhona emathebeleleni kube kuyangani phela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplanti sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni kube khona enye into esiyikhulumayo le mbila zethu zenezi ezimbili ngaphambili mhlawumbe kukhona okunye singakulungisa ngalolu damu ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebelele ndibesenzisa yonke into akusayenzi
injenjani njenjani basakazi besitudio 7 olibingelelayo nkosi umfana kadlamini osuke endaweni yasenkayi ngingatshoni ngichitha isikhathi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti wayi laba abantu ababusayo bengake bephume bededela abanye kambe sho unyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kuthuthe hamba babona ithi bayabulala lokhu phela sekwenzileyo kufana lokukhupha umuntu ade echemele ibhrugu sesifaka umuntu ohudele ibhrugu kambe sho akuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhande lithulungiswe nxa ulisapho sikhande lithi wena ufike uhlohle wena ufike uchaye on goal wenze ngcono kulo muntu ade phakathi abona lokhu yikuyangisa khathesi nxaya sokuthenga lamafremethini abezizini amamiliyoni onke lapho abona nje kesweke ingqondo ibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu sifona abantu bestrugga ngesikhathi se-covid ezidlela imali kuze besithengizele ama-mask eyiwo abakhupha ayithengisa khathesi ngaba thatha imali ebencedisa abantu kulokuthona besenza into ezingelamsebenzi khathesi abantu they are struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayadlulela basutha lo abantu okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngalibuswa ngumuntu omfana omncane uthamisa ngakangena kasibuse elilizwe sifona la bantu intanga sikeni sihambeni sike sevota ubuningi bethu sesifuthi khupha umgulukuqule emkhulu sesazela umuntu wathiye wona ilizwe nakangenalo urobert laba abantu abasuke behlala eplazini vela sebephelwe ngumphansi
Studio 7 hayi bengicela mani sike sikhulumeni noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town siyakucela Nhlanhla Mahlangu yazi worried as a nation sibhizi kuzama ukucushungula indaba yaseZimbabwe sonke sisesigangele nje sinjenje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe i-way forward singaya kanjani wena nje ubhizi nje ngolokhu ubulisana nefamily yakho ubhizi lokhu ukukhuluma ngenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukukhuluma ngefamily yakho sicela ukusinikeza ichance nje sibe sikhona ukukhuluma izinto ezi-affecta as a nation lezo ezokubulisana nefamily yakho sizozibona uma sesilithathile ilizwe ndoda siyakucela ndoda siyakucela sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo, amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal, umnumzana Ousmane Sonko, owethiswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikitsha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death to the day clean, and I know the hate that I train here. For 4 years when I lay low, here's somebody get a chance to blow. I got the lamas and buy them cash and jungle bobo. But look, first I'm a king, but stop telling young. What's in the middle, 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 what's in the when I see the linda, double the bars, the level is high, and when I get some of the long bamba. Every time I sit and it's a lesson, and after the hustle, the master, the passion, and what is cutting and cutting, the social rapping, the cutting, the cutting, the bunting. You're gonna do it. So, my mama, my move, the hand of the tools, the fill of when I step in the bush, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you want to cross. When I go back, I'm a predator, cut me a berry, and force to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Got on my hands, I've been killing them since. I am a little bit of a man.
Veke bengimele ingoma kaawakhiwe isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani besikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Ikhansile yakoBulawayo ithi amanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impelasonto elithukela igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.